Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izo lukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu buhlazi ku-12 ngoNtulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo khona sike sazama ukuxhumana labo ngokwecingo kodwa ke phezu kokubhala incwadi yokuthi sikubeke formal kungabi into nje ephelela ekukhulunyweni eralini.
Ibandla lesisi lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakho le-South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya.
Sesifuna ukuthi laye lo president ekhulume sobala leparty yezani, ekhulume sobala amabandla wonke, akhulume sobala ukuthi udlame alulunganga.
Amapolisa eBikita South asevulele ilunga lezanu PF umnumzana Energy Mutoli icala lokuhlasela abasekeli beCCC ngombhobho emhlanganweni wabo wokukhankasela ukhetho abawenzele eBaradzana Business Center ngeviki edluleyo.
Umqando lowo uchaye iregion ngathi mina iSouthern Africa uyichayele kakhulu, yikho ubona ukuthi lokukhiza kwesnow eSouth Africa ayisiyento ebijayelekile.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi lukhuthaza uZulu ukuthi ahlale lapho okukhudumala khona ngoba umqando okhona ulobungozi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Ibandla le-CCC lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya. Umkhankaso kamnumzana Sevia Kasukuwere ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele usunxuse abafuna ukuyavota ekhaya ukuthi babhalise imininingwane yabo. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Msakazi siyabonga. Njengebandla thina le-CCC ngapha eMzantsi Afrika siyathokoza, siyakwamukela, siyamukela usizo eluvela elukhulunywe ngomongameli we-EFF. Kodwa ke phela kunengi esibhekayo kuqala ngapha njengabantu abakhokhela abantu. Bheke nobungozi, azibhekanga ubuhle kuphela, bheke nobungozi obungahle buyehlele abantu mhlawumbe uma sebathuthwa yiwo lawa mabhasi. Sonke phela kwaziwe ukuthi kona kuhulumende kababa uMnangagwa awuze ukujabulele ukuthi kube nabantu abazophuma ngapha ngobuningi bayovota ngoba kwaziwe ukuthi kona iningi labantu bethu abaseze bavotele iZANU. So kungenzeka mhlawumbe kube nokwesabisa abantu bethu babe ngama-victims eZANU. So konke lokho kodwa ke siyakwehlela sibhize nakho sisazobona ukuthi sizokuhambisa njani.
Ubona bebaningi na abafuna ukuthi bayevota abangela ndlela yokuhamba ngayo ekhaya?
Yebo, baningi abantu, baningi kakhulu abantu abarejistile abakhona la eMzantsi abafuna ukuyovota abangelayo indlela yokuhamba, abadingi transport. Kodwa phela kunokusaka abantu balovalo futhi lokuthi bona lawa mabhasi angabe azobahambisa kuhle na. Okudingekayo ukuthi kuhlelwe ngendlela ezokwenza ukuthi kungabi nokwethuselwa, kungabi nokusatshisa, kungabi nokungatholakali nje kuneyigameko ezingekho zinhle endleleni ekuhambeni.
Like lakhulumisana na lebandla le-EFF ngendaba yamabhasi la ukuthiwa azaphiwa abafuna ukuthi baye ekhaya ukuyavota.
Yebo, khona sike sazama ukuxhumana labo ngokwecingo, kodwa ke siphezulu kokubhala incwadi yokuthi sikubeke formal, kungabi into nje ephelela ekukhulunyweni eralini. Yazi nawe indaba ekhulunywa eralini umuntu angavuka ayiphike, kodwa ke sifuna into ezo ibhaliwe sisazobona ukuthi bazoresponda njani, nanjalo sisazokwenza i-follow up uma sisithumele le ncwadi.
Hello ke ngumnumzana Trust and Love, umgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa. Ngolunye udaba luphathelane lezombusazwe, amapholisa eBikita South asevulele ilunga lezanu PF umnumzana Energy Mudodi icala lokuhlasela abasekeli be-CCC ngombhobho emhlanganweni wabo wokukhankasela ukhetho abawenzele eBaradzamwa Business Center ngeviki edluleyo. Umtodi yena onxintisa kukhetho lokudinga amalunga edwale lephalamende umangalelwe lilunga le-CCC umnumzana John Mumpanduki, yena othi wadubula umbhobho ecitha umhlangano wabo. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga ukuthi amaphoyisa lawo sezavuma ukuvula i-docket kababa u-Energy Mdodi nge-attempted murder efuna ukubulala amabandla e-CCC wona esenza i-campaign e-peaceful. Ngalokho sikhangele ngamehlo abanzi, sifuna ukwazi sibone ukuthi icala leli bazalibamba njani, ngoba isikhathi esiningi kukhanya ngani kule selective application of the law loko kusithi imithetho ukhetha abantu ngesikhathi esiningi, noma sithi kule impunity kulabanye abantu abenza amacala bengabotshwa. Impunity nje ukuthi ungadala icala wenze okufunayo kodwa umthetho kawenzi lutho. Singathaba sibili ukuthi ubaba u-Energy Mdodi ethwale isiphambano sakhe labanye bonke labo abenza amacala njengo-Dogarepi u-MP Kutu South laye amacala amelele. Lokhu kungenza sibili ukuthi bonke abantu abasayina i-code of conduct eyasayinwa umuntu eseya ku-nomination ngama-MP afuna ukungena ithi ungaba lodlame uyadisqualify. Sesifuna umthetho sibili usutshengise, ngoba izihliwo eziningi zingagcina zichitha igazi ngoba bayakwazi ukuthi indlu yakwabo kayibotshwa ile impunity. Yikho-ke sithi amapholisa akawalandeli icala leli ngobungcishi, engabi le-favor. Umthetho ukhangele sibili ukuthi umbhobho wakhe lowo akuzange kuphume inhlamvu iningalalilanga, ngoba kukhona ama-scientist angafakaza ebona i-residue yenhlamvu embhobhweni wakhe.
Ukuvulelwa icala kukamutoli kulipha ithemba yini lokuthi kungenzeka la kwamanye amalunga ezanu PF aphatheke kunhlelo zokuhlukuluza lokutshaya amalunga ebandlaleni?
Ubaba umthothi wasayina i-code of conduct yezeki yokuthi kasoze ekhwezele udlame, engabanjwa ile cala lodlame uyadisqualify. Lokho kwenziwe ngamapholisa lomangaleleyo kuqakathekile kakhulu, ngoba ngumhlahlandlela ozavulela abantu bonke ukuthi bayemangala. Njalo okwamanje amapholisa kasoza ale, ngoba ama-international observers lama-African ambassadors awe-Africa bala yibo abaphayile i-pressure kuzanu PF, yibo abakhangeleyo ukuthi kambe ama-vote ama-elections azaba free and fair. Ngoba babatshelile abantu bezanu PF bathi ngingayekela ukulungisa khathesi ozawina kakhulu, wena zanu ungawina sizakwala, sithi it was not free and fair. Sibona ngani konke lokhu kuzathiba igulamkhuba ende lokhu ezishaya abantu lakhathesi kunje lokhu ebekwenza? sesifuna ukuthi la lo president ekhulume sobala le party ezani ikhulume sobala amabandla wonke akhulume sobala ukuthi udlame alulunganga sibona ngani kuzasi ncedisa umthodi engadisqualifywa abantu bonke bazabona ukuthi udlame ngesikhathi sama election asilunganga sibona ngani umhlahlandlela ozancedisa ukuthi kube lokuthula lokuzinza abantu bazikhethele umuntu abamfumayo.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umthodi yena ubengadophi incingo zakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkululeko.
Iningi lithi bekugodola kakhulu elizweni izolo selokhu umqando waqalisayo njalo ugatsha olucubungula izomkhathi lusanda xwayisa abantu ukuthi bahlale lapho okukhudumala khona ukwenzela ukuthi bengalinyazwa ngumqando lo. Ingcwethi wezomumo womkhathi umnumzana Everson Ndlovu uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Umqando lo uchaye iRegion ngathi mina iSouthern Africa uyichayele kakhulu yikho ubona ukuthi lokukhiza kwesnow eSouth Africa ayisiyinto ebijayelekile kakhulu. Yebo sikujayele kubo Lesotho ezintabeni kule South Africa ungani bekuyinto nje ebakhona endaweni ezithile but owalonyaka hayi kungaphambili endaweni ezingayijayelanga. Kodwa kithi ke ekhaya eZimbabwe yebo siwujayele yebo asiwujayelanga ngiza kubeka njalo kasikujayelanga eminyakeni edlulileyo leminingi ngoba sikhangele ukutshintsha komkhathi lokhu okukhona i-CD climate change. Kodwa ungaya back into history uzacika ukuthi kuke kwaqanda kakhulukazi ngesikhathi senesi esewinter phela yikho kusizwa abadala bethu kungaqanda kakhulu lezulu kutsho ukuthi likhona. Kodwa nanku-ke because of i-climate change lezulu lakhona lelangazi lizaba khona yini ngoba bakhuluma nge-El Nino le esisuka elwandle engadisturba hlezi umkhathi wethu kusiya kusama. Kodwa-ke lokhu esikubonayo kumbe sikubonile izolo lakuthangi eZimbabwe hayi sileminyaka ethile singakujayelanga. Uzakhumbula ukuthi besi-expect ukuthi kuqande kakhulu around kubo from 21 June around that week or 21 June ilanga likhatshana le kodwa kuqandanga. It was very warm. Kodwa nanku-ke nxa ilanga selingani seliphenduka selibuya ngapha selibuya lo moya lomningi sekuqanda ngamandla. Umqando lowo kuminyaka emilutshwane edlulileyo hayi azange siwubone lowo owakhathesi uphambili.
Uthe uselizweni leMalawi kunjani khona ngapho eMalawi lakho kuyagodola yini?
Lapha engikhona-ke lapha eMalawi in the Southern District izolo lakuthange besingaqwa ngamajesi bekuchisa okukhipha lenhlanzi emanzini. Namhla kulapho kuvuke kugubuzele khona kulo moya ungani kuyaqanda kancane. Ngikhuluma nje lakade saqwa ngajesi langalesi sikhathi. Kodwa esikuzwayo okusuka kithi ngale makhaya ngiyakhumbula labo teacher baka you know abe ECD kusiya kubo grade 1 bebekhuthaza abazali ukuthi abantwana babuyele ngubo ezincane kusasa ngoba kade bekhala abantwana namhlanje. Uyaqanda.
Ungaxwayisa uthini labo abangakhathazwa kakhulu ngumqando lo okuthiwa aba-vulnerable? Kuyini abantu abangakwenza ukuzivikela?
Abanye bethu laba the less privileged silabantu abahlala ezitaladeni silabantu abampofu phakathi kwethu abangalanje yona ingubo yona ijesi. Omakhelwane sibona ukuthi abantu laba they are warm. Bangaba warm ngokubanika izingubo ngokubanika amajesi akhudumalayo okugqoka singabadingela inkuni bawothe abantu laba. Into ekhona yokuthi abanye abantu bayafa especially laba abahlala esitaradini emadolobheni bayafa bebulawa yimqando. Kakanti nabanye abangelazona ingubo bayabulawa ngumqando onje. Izifuyo lazo futhi ziyafa, onkukhu, imbuzi, you know, izimvu ziyafa ngalesi sikhathi somqando. So kuyadingakala ukuthi lasezifuyweni zethu sibone ukuthi zisendaweni enclosed enganiya khudumala fo inkukhu zakho basimbawula sibi xa ngumlimi sikhangela umakhelwane phoseli ijesi lendalo ongasayifuniyo labo bathola ukuthi bakhudumale phoseli ingubo leyana ongasayithandiyo loyithandayo abadala abakhulileyo ama-orphans charity-headed households the elderly ngokunjalo nje you know bathola ukuthi bakhudumale ngoba yeyi kushayile ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Everson Ndlovu ingcwethi ecubungula izomkhathi obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we-studio 7 esemalawi okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-US Africa Business Summit kwele Botswana. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC selilobele i-commission yezokhetho e-SVEC libuza ukuthi abakubutho bavota njani kunye lamapholisa abavota ngeposo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ya mina ngicela ukuqondisa kakhulu kazi lapha umnumzana uMagalela Mafa ngamanga akhe la akhulume ngomnumzana Samson Mubhemi ukuthi kasobandla le Triple C njalo ungumuntu wefazi uyabona ke lawo iwamanga sibili especially wena uyisikhulumeli se Triple C so akumelanga ukuthi ubutshela abalaleli izinto ezingamanga mina igama lami ngumuzi Ncube lapha eAmerica yime kangingu organizing secretary weprovince siyalapha e-America MDC yayikhokhelwa ngumnumzana uTswanki Rai ngesikhathi engakabhubhi and njalo khona phana sebhubhile thina sasuka sabamba i-constitutionalism lo Dr. Khuphe salandela uKhuphe sehlukana khonapho labo Chamisa kudala khona le layikhumbula indaba yakhona so ekusukeni kwethu ku-MDCT ngendaba zokuthi uMonzora wayengasalandela i-constitutionalism njengoba likubona kunje so sahluka sonke emini silandela sisiya ku-Triple C sihamba labo Samson Mubhemi bonke labo Nomvulo Mguni labo Ontando Ndlovu sasibaningi sibili layibona sibili umbonakaliso uDr. Khuphe ele press conference yakhe laphana esithi ukuthi sesifukile ku-MDCT sesifiku ibandla lapha le-Triple C so uMbhemi laye wayekhona khonaphana wayeza suka njani uDr. Khuphe chiw bodyguard wakhe ku-MDCT uyabona so into nezebe zikhulunywa nguye sibili uMbhemi bekhuluma into eziliqiniso sibili ezanzakele konapho kobulawayo ukuthi khona ezinye izinto ezenziwe libandla lethu ele-Triple C kazi zange zihambe ngendlela njengoba besibona abantu abaningi kobulawayo khonapho becomplaina sibili yena uDr. Khuphe kwayeceliwe ngomkhulu wakhona ukuthi we-Triple C ukuthi angene khonaphana e-Country Park suspend izimali sibili yekhankasa khonaphana esetshaya i-groundwork enzima uyabona kwathi dludlukudluku labantu be-Country Park bamnominata futhi uDr. Khuphe ukuthi khona bayamfuna ukuthi khona ancintise khonaphana uMthuli Ncube ngoba uMthuli Ncube ngu-Minister of Finance and thina sawukhangela lathi ibandla ukuthi kufuneka enye heavyweight enjengoDr. Khuphe njengoba engu-Deputy Prime Minister before so, kuzamele ukuthi adibane lo muntu olesithunzi sibili laye so abantu bamthanda uDr. Khuphe sibili ukuthi khona no nguye okumele ukuthi ncintise kwaphana e-Country Park safaka izimali sibili kwaba le-groundwork ezwayo and dukuduku sesibona ngasekho sekhitshiwe so kasekwazi lathi khonapho phela Mafa ukuthi uthini ngakho khonokho ngoba into phela ezenzakalayo zenzakalayo indawo eziningi kakhulu abantu nabo bangena emsakazweni becomplaina uyabo
sasakazi we-Studio 7 sambonani kanti ubaba lo kuthiwa ngundibali we-EFF Zimbabwe kahle kahle yena elakhe iqembu liyini opposition olikho lokho abantu abahlala bekukhuluma ukuthi amazamo project ngoba loyalo baba angikaze ngimuze mina enxusela iqembu lakho ukuthi abantu abalivotele njalo njalo i-manifesto yabo ithina ngikaze ngimuzwe ngihlala ngimuzwa nje njalo nje defendi zanu PF ukuthi elathi iqembu limeleni luyili opposition kumbe izanu project kodwa ngendlela engimuzwa ngakhona ungomunye walabo kubizwa sanga amazanu project ngoba ungathi usebenzele izanu khona ukuthola kulo government wenzalo ngendlela engimuzwa ngakhona ngoba uyiqembu liphikisayo kodwa ngikaze ngimuzwe ukuthi uyincenxa abantu ukuthi kabajoyine lakhe iqembu abadinyeka abantu abanjalo njalo futhi ambona ukuthi ungathi uyahlaziya lwani uyabe zikhulumela kwelakhe isayidi njengoba nje lesiyidlapho zami
Studio 7 line lisiphathele intambo siyalibonga kakhulu ngento elisenzelayo beke ke endaweni yokuthi abafowethu abakhuluma umthwakazi bafowethu umthwakazi singakhuluma ngawo umthwakazi ngoba vele singamandebele siyalufuna utshintsho lapha nezimbabwe ukuthi lube khona kodwa ke bafowethu umthwakazi yini kahle kahle oyenzileyo umthwakazi ukuze size sibone ukuthi umthwakazi singaze sithi i-CCC asitshintsheni iZANU-PF sizame uku-CCC siyazama umthwakazi layo ma singayikhulisa siyikhulise ibe libandla elikhulu bese siyozama ke ukuthi hayi asizameni ke bafowethu lapha nansi imthwakazi ngoba manje ma sikhuluma ngemthwakazi fana nalokuthi nje sikhuluma ngento engekho elifuna ukuthi ilizwe liqunywe laphana ilizwe leZimbabwe lincane kakhulu bafethari ngeke liqunywe lapho engeke yafayezakala leyo maybe angazi ukuthi ngawuphi unyaka thini into esingayifayithela sifayitheleni ukuthi sifizane ungaphuma izanu izanu izofa iphele ithi du kusale ke i-CCC layo imthwakazi for now asifayitheleni ukuthi iZimbabwe ijintshe siyekele ukube sithi imthwakazi phambili ngemthwakazi siyaphi ngomthwakazi siyaphi ngeloli engelakhanda bafethu siyaphi ngeloli engelakhanda
Studio 7 sanibona livuka njani labalaleli hayi CCC isuthi nduku ekhethweni izodliwa nangomthwakazi kumakhansela this time ibisidliwa kakhulu ngoba this time iCCC ihambi yodwa inganayo umthwakazi ekhethweni hayi ephela induku bese ngigqugquzela abantu bakomthwakazi emarapini sithi hayi isikhathi siyafika madoda sesiseduze magqawe akithi sokuseduze la esiyakhona ngiyaligqugquzela liyovota livotela ama-MRP livotela amakhanselo MRP magqawe yabona
sanibonani kustudio 7 okhulumayo ngoJay Moyo ngajabula le audio ma ingafundwa esiyezwa ukuthi amavoice avalela i-CCC ukuthi nayo campaign njengeZANU PF ekugcineni kuyathiwa iZANU PF iwinile kodwa libe liyazibonela manje ukuthi ivalela abanye ukuthi labo bayenze okanti ube bayiyekela la izikhampenele ma bewine ngeqiniso ngoba kusasa ma sebewinile kungeke kubukeke kube yinto enhle ngoba bebe-robha vele nalabo abathaya abantu behola onjengu cela ukuthi bahloniphe omunye umuntu
Studio 7 linjani nonke baphathi bohlelo linjani nonke balaleli kwe-Studio 7 hayi thina siphilanga ngifuna ukubuza ukuthi kanti labo ntaba kayikhonjwa batshayelana abantu mpela kanti litshayelana abantu litshaya libaphiko gawule bathi abantu kabatshaywa kodwa abantu bayatshaywa abantu bayatshaywa ma beyenza amarali bayatshaywa kanti nisabani kude maniki zindala zombili khankasani nani nabo libavumele bakhankase kanti lisabani ukuchaya abantu ikuthi liyesaba yiko libachali phika lithi mina lichayi muntu linalibhizi lichaya abantu amaqembu amanye aphikisayo engachaya abantu libagweba ujili kajele libavalele emajeli linalivalelwa kanti linalinjani linabantu linabontaba kayikhonja le khankasanini likhankase livumele omunye nomunye khankase izwe lele laseZimbabwe labunjwa uNkulunkulu asoleni yekelani omunye nomunye akhankase yimaye winile mali lusile why lisabani kanti lichaya abantu linabantu bonta bakayikhonjwa lina ningachaya abantu nagawulo wawo yalo ukuthi abantu bayachaya bona abantu bechaya
sanibonani ku-Studio 7 hayi siyabonga siyazizwa mpela inkulumo mpela hayi yokuya kumavoti soba kithi asiphakameni abantu siyevota mpela siyikhithizane kunini yabusa ngakazalo lokhu sincindezela badonsela ingubo lapho abalele khona thina kithi ngigwaqo ifile awuhambeki lezikolo zifile lama
my Dumasa ngale ngiseseula lapha nesigabeni senseula awe Dumasa senzile kuye babuya ama OGT impela ucaca ukuthi imali lesikola zibona kanti siyangathi kodwa usizo lakho na silitholi siyacela impela sigwe seven isizwe kakhulu siyakhala impela siza khamizi ziseula siyakhala ngo Dumasa seula secondary school hayi sithele nzima ngo Dumasa sithele nzima umnike imali ama uniform yazi imali zabantwana zesikolo asithele nzima bakithi lisincede abasathathatha umthetho esiwufake ezandleni zethu siyabonga siyabonga sicela usize studio seven kuningi fama odesi engavunulwa siyacela mpela studio seven lisincede kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ubikwa esuke emhlanganweni we-NATO ngesiphangiphangi esithi kulomsebenzi omeleleyo ekhaya. Lokhu kutsho ukuthi uBiden usuke engayanga edilini elivame kuba khona ekugcineni komhlangano lo. UKips Dube Studio 7 uxoxe lengcwethe ecubungulayo umbusazwe uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
NATO ipolicy yayo ithi mawufuna ukuba lilungu le-NATO kumele ujoine kungelampi elizweni lakho. So iUkraine inkinga ukuthi kulempi khona manje le-Russia. So ingajoyina i-NATO sokuzomela ukuthi amazwe e-NATO lawo ajoyine leyo mpi. And I think amazwe amaningi avumelani lakho lokho ngoba babona kungaqala i-World War 3 ngoba siyazi ukuthi i-Russia ilizwe elinama nuclear weapon. So mali ngabona ukuthi selifakwe ekhoneni kungenza anything ingenzeka lapho bagcine berelease lama nuclear umhlaba wonke ushabalala.
Ngizokwenza njalo ukuthi uBiden ufisa ukuthi anikele Ukraine ama cluster bombs. Kodwa abanye bakhe bangani bayanthikisa kakhulu ikakhulu lapha kubandla lama Democrats. Njalo labanye amazwe khona ngale kuzokwazi le-Europe ubona njani khona?
Ama cluster bombs abhanwa emazweni amaningi ukuthi akumelanga asetshenziswe ngendlela asebenza ngakhona ama cluster bombs ngoba aduka all over the place and angeke ukukhone ukutargeta indawo eyi-1 nge-cluster bomb because lapho uphosela khona i-cluster bomb kumele expect ukuthi azoduka mahlambe nje all over the place ku-affecte lama-civilian. So amazwe amaningi awabhana ama-cluster bomb but sibona ele-Russia lona liwasebenzisa e-Ukraine. So umbuzo then obuzwa ngabantu ukuthi hawu manje sizoyekela abantu be-Ukraine bephumba ukubulawa i-Russia isebenzisa ama-cluster bomb why lathi singayinikezi i-Ukraine ama-cluster bomb. Kulapho-ke uMnumzana uBiden angene khona wathena ubona kuyinto e-right kakhulu leyo yokunikeza ama Ukraine ama cluster bomb noma nje indaba udaba lolu lungekho phophula kwabanye abakhokheli lapha e-America labanye ama allies awe United States ese Europe lapho ama cluster bombs abhanwe khona.
Ngiyobona ngizana kodwa kuyaphumana emhlanganweni wonke lo omkhulu wenzelwa khona ngale we-NATO.
Into engiyibone iqakathekile ezophuma lapho yikubambana kwe-NATO ekuvikeleni i-Ukraine kulempi yayo le-Russia. I think uVladimir Putin umongameli we-Russia wa miscalculate kakhulu ecabanga ukuthi Ukraine izoyodwa isozithole abantu abazoyincedisa kulempi. Kodwa ke sibonile ukuthi iRussia siyehlulekile and yazama ukuthi thathe iKiev yahluleka and masisizwa ngabantatheli bendaba basitshela ukuthi i-Ukraine actually isithathe back i-territory yayo ethathwe iRussia njalo futhi baya-advansa and sibonile laserussia kusiba lokungazwisisani phakathi kuka Putin le-Wagner group ekhokhelwa ngu-Prigozhin.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi yecubungula izombusazwe esithiya-ke emaphetheleni kohlelo kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Ibandla le-CCC lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya. Amapholisa eBikita South asevulele ilunga le-ZANU-PF umnumzana Energy Mutoli idokodo lecala lokuhlasela abasekeli be-CCC ngombhobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha simanini njalo sikhathi sinye kusasa. Silazwe ezinye ngo-half past 7 ntambama.